phakathi ngokuqoqa umbono kaZulu silandela okumunye ke-constituency yeZimbabwe u-section 141 oyiyo ethi khonakhona nxa uminista wezemali ezaphawula ibhajethi yomnyaka olandelayo kuqakathekile ukuthi azuze umbono kaZulu, azuze umbono wama-citizen zeZimbabwe ngoba beyibo okufanele bathole ayesikubiza sithi ngama-public service. Njalo bekhuluma futhi ukuthi kathi uhulumende vele yena imali okufanele ayisebenzise ukufanda ama-public service angayithola ngaphi, kusiya ngendlela lapho abantu abakhona. So namhlanje-ke ekuseni siqalisile besiseblinda endaweni okuthiwa yithinde sihambile senza i-consultation yethu kuhle babuya sile abantu bapha imbono emihle kakhulu lokuthi kathi vele bona besezedinga ngale kuyini yakubona kuqakathekile okungapha uhulumende imali njalo imali leyo yenziwa njani. Sasuka lapho kathe ejotsholo ejotsholo lapho sesenzile kuhle abantu babuya baphaphose ngokufanayo imbono yabo emihle kakhulu.
Lisuka lapha liya ngaphi kusasa lakwamanye amalanga alandelayo?
Kusasa sizakuya eMangwe kochichi ntambama sesizakuzwa-ke ama-submissions abe evela abantu ngelestra through the radio then ngolwesithathu siyabe sisendlini yakobulawayo Selborne Hotel ekuseni ngo-10:30 then emini sesisiya elokishini lelobhengula siyabe sesilelobhengula wall ngesikhathi sika-2:00 kube kanti ngolwesine siza kuya ebubi ekuseni ngo-10:30 sisiya kushinjalo futhi imbono kaZulu then ngolwesihlanu sesikhetha sisegwanda ekuseni.
Abantu bazuzwisisa yini lolu hlelo njalo banika imbono yabo bekhululekile khona ngapho eBinga bonke bebezwisisa yini kumbe bekudingakala ukuthi kube nomunye okhuluma ngolimi lwabo?
Sivele sihlambe siqubene bevele sikwazi kakhulu sikuqakathekisa ukuthi abantu abavela kuleso sigaba ikakhulu bengamalunga edalekele ephalamende basho ukuthi bona bakhululekile ukuya eBinga abantu kakhulukazi abavela emathebeleni notsho bevele singamalunga edale ephalamende silabo abaphathi abahlonipheki abakhuluma ulimi lweBinga kube kanti vele bona abantu beBinga bayahlanga ngisho isiNdebele bahlanganisa isiTsonga sobe sivele kukhulumekile wonke umuntu ekhuluma ngolimi alufisayo alusikayo ngendlela ababuse ngayo imbono yabo kuye kukuhle kakhulu. Very, very wonderful, I can say.